Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 12 Mkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
manenga amabhasi siwabone kuthiwa ayethulwe bantwini ayakhomishinwa, nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni.
Ekuqhubekeni kokusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uZulu, sokubonakala amabhasi amatsha, abanye abathi lawo ake atshengiswa swa uZulu ukuthi asethengiwe enyakeni kodwa aphinda anyamalala.
Akuze ngubheme ipeer pressure lami ngithole bangani, because abangani bami bonke babhema, so mina mangabhema, so nyabe sengizibona ngiyisithutha nje labo sebengithatha njengesithutha, so lami bese ngithatheka ukuthi lami ngibe hayi.
ELeZimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthatheni izidakamizwa, ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo kunathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo.
Ukuthi igciwane lingamemetheke ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela. Uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo. Sibona kuphela efuqele bazalinda kumatitshala.
Asekhuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni kanye lababulawa yilumkhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kusilela kwamabhasi lamakhombi athwala uZulu, sokubonakala amabhasi amatsha, abanye abathi lawo ake atshengiswa uZulu ukuthi akhona kodwa aphinda anyamalala. Amabhasi la abikwa izihlalo zawo zilokhu zivalelwe ngamaphepha eplastic, kodwa iningi lithi ukusilela kwemota zamakhombi kanye lamabhasi kulokhe kubahile ngoba inhlelo zikahulumende ezokulungisisa lolu dubo zilokhe zingakasungulwa kodwa ziyisithembiso nje kuphela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethe ezinye imoda ezingekho kwinkampani yeZupco lazo sezizanikwa imvumo yokuthwala abantu njengakuqala kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungu loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, ebikhankasela ukuthi uhlupho lolu lulungisiswe.
Ngomnyaka kukhitshwa amakhumbi emgwaqweni kuthwaso kuzasebenza uZupco, ngake ngaba njalo lohlelo lwenye emisakazo ekobulawayo sixoxisana ngakho lokho. Ngimele inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, ngatsho engizaphinda ngikuphinde futhi lanamhlanje, ngathi mina gasila transport crisis eZimbabwe, gasila crisis ngeze transport, esibe lakho yi crisis yokwenza isinqumo. Senze isinqumo esivele besingafanelanga senziwe kusukusele ekuqaleni, esokukhipha amakhombi wonke sithi umuntu wonke kathwale nguZupco. Ngitshoni ngalokho, manenga amabhasi esiwabone kuthiwa ayethulwe ebantwini ayakhomishinwa, nanka amabhasi akhona asiwabone emgwaqweni. Uzupco kalamoda yikuzupco ethetha amabhasi wona lawo imikhehlekhehle ebisisehlule ukuhambe emakhaya, wawazwisa ukuhamba emathareni, wathi wawafaka isticker yikuthola amabhasi akhona ayamacolors wonke aweflegi yeZimbabwe. Ngani isihlahla sekhisimusi, kuleyinye yellow, kuleyinye yigreen, kuleyinye yipinki, kuleyinye yini, konke kutho nguZupco kuphela, isinamathi lesinamathiselwe emdilingi kwaZupco. Aso Zupco lwana yibhasi kaKhumbulani Maphosa enamathiselwe isticker esithi Zupco. Yinto esiqala khona uZupco kalamota, asiqaleni khona. So ngaleso sizathole uZupco njengecompany kayisuze ukuze iprovide kumbe yenelise ukuthi abantu bagijimele emsebenzini edorobheni benze izinto bahambe ngendlela ngoba vele izinto zokuhambisa uzubuko kalazo. So nxa khathesi ke sesithi uhulumende uzama ukulungisa inkinga yetransport, kazami ukulungisa inkinga yetransport uhulumende, ulungisa inkinga ayenzayo, inkinga yokukhipha amakhombi. Yebo kungathiwa simtshayela ihlombe, simtshayela njani ihlombe vele yena senza into ayiphaya? Ucorrect ama-mistake akho uhulumende, akulanto esitshayelana ngayo ihlombe lapha. Ye singatshaya ihlombe ukuthi sezowabona iphutha lakhe uhulumende selilungise, hlezi ingxenye yikho esingamtshayela khona ihlombe, kodwa vele kwenzakala iphutha kusukisele ekuqaleni. Abantu baminyana yonke indawo, kodwa akuthelelwana COVID, kodwa lingagada ikhumbi engela speaker esibhale guzuko then liyathelelana i-COVID. Yikho nisithi vele bekungela crisis lapha, balungisa nje inkinga abayenzayo ikwaba yinkinga yokwehluleka ukwenza isinqumo.
Ungengezelela khonapho ukuthi obekuyikho okufanele kwenziwe kuyini?
Obekuyikho bekufanele kwenziwe vele kusukisele ekuqaleni, yikuthi ngesikhathi sinanzelela ukuthi COVID yathelelwana ngokuminyana, wakumele sithi makhombi khubekani lisebenza, kodwa lingasahlalisa abantu nga-4-4 lihlalisa abantu nga-3-3 ukuze abantu bangaminyani. Sibe sosithatha yenali imali akade siyidlalisa sibhadala abantu abaletha imota zethu zaba kuzupko sibathelela ifuel sithini, sibe sesinikeza laba makhombi sibhadala umuntu lowo oyi-1-1 abangasamthwali. Yikho lakade kumele sikwenze from day one. Kumbe nxa singela mali yokwenza lokhu bemele siye ebantwini sithi hey bantu, saba sesilenkinga lapha belibhadala nge-50 cents, kodwa kathesa kusavumi phela abamakhombi bazaphelelwa ngumsebenzi, ngangcono kube yi-60 cents ukuze kuthini kukhave lo umuntu ongasagadiwe. Yonke inkinga yokusolakala kwezimota leyi ibingaso zibe kona ngoba vele besiyabe senze into eyenza isimo sethu siqhubekele phambili. Kathesi kunje nje kuthiwa ngani kuyehlisiwe kuvuliwe, kodwa amakhombo nala atshona egijimisana lamapholisi futhi, ngoba imithetho yakhona icaca ukuthi vele kwehliswe ngaphi akwehlukanisanga ngaphi, and yikho kuzasidalela ingozi kakhulu, okuzasidalela futhi le corruption abafana labo nasebediza. Okumele sikwenza sivuleni futhi amakhombo angene emgwaqweni, kodwa maybe sibe sesibakhuluma labo ngendaba yokuminyanisa abantu, kodwa njengoba vele siminyanisa kuzubuko so akula ncedo, asibekeleni basebenze nje njengomuntu wonke esebenza kuphele lokhu, ngoba vele kuzubuko sihlala siminyene nga-4-4. So la kule ikhombi vele ngela sticker sikazubuko asihlaleni nga-4-4 kuphele lokhu. Nxa kuyikuthi kasifuni ukuminyanisa abantu emakhombini, asingabaminyanisa ebhasini, asingabaminyanisa ekhombini lebhalwe zubuko.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Zimbabwe selisehlelweni lokulwisana lentsha ephatheka ekuthathweni kwezidakamizwa, ezinye zazo zingezokuziphekela ezifana lokubilisa izithubo amadiaper, kunathwe umhluzi wazo okuthiwa uyadaka okumangalisayo. Abanye ngabasebenzisa izidakamizwa ezigoqela iheroin, cocaine, crystal meth lensango. Iningi labathatha izidakamizwa lezi babikwa besezikolweni kakhulu ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo, abafundayo nabangafundiyo, besithi kubenza bahlale bejabulile beqhuba izifundo bengenamicabango eminingi. Omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zika-Form 4 kwesinye isikolo esizimeleyo kobulawayo.
Kuze ngubheme i-peer pressure lami ngithole bangalini, cause abangani bami bonke babhema, so mina mangingabhemanga, so nyabe sengizibona ngiyisithutha and labo sebengithatha njengesithutha, so lami besengithatheka ukuthi lami ngibe hhayi. Kodwa iqiniso yokuthi okusalayo kugcina sokungenza lami into yakhona ayisayekeleki, sihlala vele kuhle kuhlala kusithi lokhu ngibhema ngibhema ngibhema, noma ngingela mali sokwenza ukuthi ngicine ntshontshe endlini noma umganu noma yini, siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khonokho nje abangani.
Ubuto Moyo ule minyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa, wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende kobulawayo. Yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni.
Yanathi uyathi usunathile babantu okwesona esi sikhathi usakunathile kusakudayile induku zabe David
Ncube uneminyaka engamashumi amabili uthi yena ungathola umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje.
Ngunathama sometimes the explore. Eka lokho bathi ngothombonyo lokho ngusitadini lokho. Kuyalimaza umzimba lokho. Khale siyabona ukuthi ma usegazi la kuyabulala ingqondo. Uthi uyabona umngane wakho la isithi. Athi la mina ithi ngizokuba wizo ngizobona. Hey hey dabadala. Awusakwazi ukujinga imali yini ukuthi wena uziphi. Kwazi ukuthi udinga imali incane ngange $3 or $5 uma ungayithola usayenelisa ukuthi ucaba ukuthi imali ingabe ngayibhenka. Ithi ngizobudeli.
Ngulova nguMalvin Mnkulu oleminyaka engamathuma amabili lambili 22 yokuzalwa.
Lapha inathi ingoma yaphanza ukupha ma-stress uthi umsebenzi ansebenzi. So ukuthi ngikhipha ama-stress kumele ninathe khona lokhu. Nginganatha ngezusenditse ngiyabona sendakiwe ngingasacabanga okuningi. Entshoneni le khona begangeni vele ngingahambi ngisiya somewhere.
Pho ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka? Umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakolleji azimele kodwa kobulawayo. Uchaza ngoku ngisizwa kwezidakamizwa lezi
bakuyoma club lokho ama NSF lokho wabili khaba kuthatha ngangabona omnye kuphethe yokuqume yani kuyabe kanje so kuyingwekho abona omnye ekhosela kulitshe so phakathi olitshe lokhana engakukhosela nje sethathi lighter lighter yam sei lighter labona ama lighter aba ingachisi litshe liyali phakathi aba sokuthiwa le smoke lezi yam sokusitha ubone sekhotha into le umuntu angibona vele ngamthola ngamtshayisa ndawo zanga ukuthi ngincibe kungutshoma kuze zanga
izibhedlela zakobulawayo ziyandelwa yintsha ebizwa yisigula imikhuhlane yengqondo. Uprofesa Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo kobulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi.
Indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu. Siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokhu ngoba kuyaphambanisa impilo zabo. Lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuya yenza ukuthi phambilini bantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale. Into embi kakhulu, yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane le ndaba yokuthatha ama-drugs.
Abaphethe ezempilakahle bathi bebejayele uzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje kodwa kulethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abatsha sebesenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwanya kanye wethule umbiko othi usebembe iqula leziphatha amandla zikahulumende labazimele abazahlolisisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngikobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sekhuphuka amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe kanye lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle luthi kusukela ngesonto kusiya ngolwesibili bafika phose amakhulu amane 373 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubhubhe njalo abahlanu. Leli gciwane likhanya selimemetheka njalo lasezikolo. Uhulumende uthi abantu abalokhu bengakahlatshwa kumele bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ngoba lumkhuhlane ulakho ukubulala. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Akumanga lisho ukuthi igciwane le-corona silibone liqansa ngokuba belivele lingakapheli emhlabeni. Ingakho besikhuthaza abantu ukuthi bangayekeli lezo zinto ezidingakalayo ukuthi bazivikele. Siyakubona kuyenzeka kwamanye amazwe lokho okuthiwa yi-50 wave. Selibuyile njalo nxa abantu sebe-relaxile sebekhohliwe. Lisengabemetheka ligcwala indawana yonke libulala abantu abaningi kumbe abaningi bagule kakhulu njengalokhu sike sakubona phambilini. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi abantu bazivikele ngendlela vele kade bezivikela ngayo. Baqhubeke besanitize, begeze izandla ngamanzi alesepa, baqhubeke besenza i-social distancing, baqhubeke bengayi endaweni eziminyeneyo ongokungafanelanga, baqhubeke bezivikela ngayo yonke indlela vele kade bezivikela ngayo ngokuba igciwane lisesekhona njalo liyabulala.
Ezikolo siyabona ukuthi usuqalisile ukumemetheka lomkhuhlane. Ubona bona abezikolo lohulumende ebesenelisa ukuqeda kumbe ukwenqabela ukudlondlobala yini?
Ukuthi igciwane lingamemetheke ezikolo kuzaba ngumkhuleko kuphela. Uhulumende kalakho ukuhlakanipha lokuzwisisa ukuthi igciwane elinje livikelwa ngayiphi indlela ezikolo. Sibona kuphela efuqele bazalinda kumatitshala yena engazihluphi ngokuthi enzene. Wayethembisile ukuqala igciwane ukuthi uzaletha ama-sanitizer njalo uzancedisa ngama lokho okokugqoka okuthiwa ngama-mask. Akakwenzanga konke khona lokho. Kanti-ke uyaqhubeka uyaminyanisa abantwana angahluphi ngakho. Ngakho-ke ngaphandle kokuthi abazali lamatitshala bavikele abantwana ngaphandle kokuthi sikhuleke kabanzi. Singathemba uhulumende singaphelelwa ngabantwana. Aso uhulumende ongamthemba lokuthi angavikela isizwe entweni enjengale.
Abantu basakuqakathekisa yini ukuhlatshwa kumbe sebebona ngani selidumele edlula usuphelile umkhuhlane?
Bahlukahlukene abantu, bakhona abakuqakathekisayo ukuthi bahlatshwe, bakhona abangakuqakathekisiyo. Okunye okusizile ukuthi abantu baqhubeke behlatshwa ilokho ukuthi uhlatshwe kuyadingakala nxa ufuna ukungena eBotswana, nxa ufuna ukungena eSouth Africa la kuya kwamanye amazwe. Sebefuna ukuthi ubuhlatshiwe ijekiseni yesibili wabuya wathola le yesithathu okuthiwa yibooster. Yingakho ubona abanye belokhu beqhubeka behlatshwa. Kanti abanye bayazwisisa ukuthi kumele baqhubeke bevikeleka bezivikela ukusiya phambili, kodwa abanye hayi sebehlezi nje vele. Abanye bathatha ijekiseni yokuqala basibahlalela, abanye nje vele akaze bahlatshwa, babukele nje. Kuyingozi khona lokho, abantu abasukume bathole ukuvikeleka ngoba sikwazi ukuphambili, asikwazi ukuzayo, asenzeni yonke into ukuthi sizivikele njengabantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukwehla kwenani labavoti nxa kuqathaniswa lenani labavota ngomnyaka ka-2018 kuyethusa. Leli phephandaba lithi inani labavoti lehla ngabantu abazinkulungwane phose amachumi amahlanu, 10,448. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi iCommission elwisana lenkohlakalo eyeZAC isiqinise isandla sokubopha abephula umthetho emngceleni yelizwe. Lumsakazo uthi emkhankasweni wayo ibophe abamabhasi alichumi lasikhombisa 17 emngceleni weBait Bridge. Amabhasi la kubikwa abengenisa impahla elizweni zingabhadalanga umthelo wejuti. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani badala, salubonani uStudio 7. Mina ngithanda lami ukuthi ngifake wami umbono. Into engizondayo ngento zama-association i-1 ngoba sakubona thina ukuthi kokhona uma nxa u-association like i-booter ile problem yokuthi yayisicontrolwa yibo abantu be-ZANU-PF. Bangathanda hambani lehlabe u-president e-airport, hambani lethola abantu be-ZANU-PF liba sengaphi. Thina konke ayikho esingakuthandiyo, yikho esingakuthandiyo ukuthi sijoyine i-party yabo ngendlela bona abafuna ngayo, sibe sisebenze ngendlela abafuna ngayo. La nxa kuthiwa ilizwe lingelabo sebili balulela, kodwa na into esingayifuniyo ukuthi basisebenze ngaleyo ndlela ngoba thina kasitholi lutho ukuthi besisebenze ngaleyo ndlela. Kula nto esiyithola asilama benefits esilama ngoba imoto yabo ngeyami, ngiyisokolele lapho ngisokolele khona from Garden Boy usebenze uzuyafika kulesi stage esesikiso zona, yabona ngemoto engiyakho uqeda lapho umuntu ekungenza kwezepolitiki ngemoto engiyakho. Into esiyizondela kubhukuthi ngoba basisebenzisa kakhulu ngomnyaka lwa after that bathe kunjalo azange bathande ukusikhangela sebebhana amakhombe. bakhombi azange bathande ukusikhangela sebefana amakhombi bavuka zethe wonke umuntu andazukho sisenza lokho esikufuna yikho sikuzondayo ngoba lakati ezibaza khangela uyedwa association bemtshela ukwenza abafuna ukubona ukuthi sifake imbono yethu bafuna ukusitshela ukwenza into esingayifuni ukutshela ukwenza thina ngento ezingaso into ezingezethu ngelizwe elingelethi hayi that's why iphele sithi ngokona ilizwe lakhiwa ngabanikazi elizwe so that means that ilizwe libulawa ngabanikazi still yakhe singakhala senze konke kodwa na akuzama ukulungisa izinto ezinjengazoniso siyabonga
livuka njani Studio 7 okhulumayo uCleopas Zololo enkayi uzololo enkayi ngithanda ukubonisa umgundlo ngempilo esikiyo eZimbabwe ngikhayele ngezombutho elizwe icela ukuthi abasesibuthweni bona vote bazazele ukuthi baphuma ebazalini besiyavikela ilizwe hathi abantu abambalwa abavikelayo bavikela ilizwe bachiya abazali babo labafo wabo labantu babo bephakathi kwenhlupho zokuswela zobuyanga zendlala sicela bavikele ilizwe hathi abantu abambalwa bebavikela ekwenzeni imisebenzi yabo besenzela abantu babo bekholisa labantu babo bekholisa lemuli zabo kodwa zokubona ezabo zingakholi sicela uvikelwe ilizwe ngicela kuma commanders elizwe ezNA bakhangele ukuthi bavikele ilizwe hathi ama individuals amapolisa siyacela futhi labo bakhangele ukuthi izimoto lezi abazigijimisayo zigade izihlobo zabo zigade abantu babo zigade abazali babo ngabe zigijimisa zisiyabhewuka zibulele lezihlobo zabo ake sikhangeleni bakwethu kwezomvikela lezi amapolisa ikho lapho engicile khona ngokwenzakala elizweni ilizwe lethu alisabukeki alisahlabusi ngengatsha zikahulumende zona lezi cela ke kuvikelwe abantu bakholise ngebutho labo bakholise abantu ababasebuthweni bakholise ngabantu abangamapolisi kabavikele ilizwe hathi abantu bakhangele umuntu obathumayo bakhulumisane laye ngumuntu phela laye babe ngukomanda kodwa bambonisa ukuthi laye ulaba lezihlobo
esalibonani balaleli nani basakazi beStudio 7 uFelix Qinisa lokhulumayo eGhana eJabiwa elubhane balaleli beStudio 7 nani basakazi beStudio 7 indaba kaMnangagwa le yokuthi manje akusabolekwa abantu imali ibhenki ayisaboleki abantu imali uyalibona nje ilizwe ukuthi uyalihlakaza uMnangagwa uyaliqeda ilizwe nazi nemoto zabantu zipakile lapho amadeksi abantu alayisha imchova yabantu ayilayishi ngendaba zokuthi abantu kumele bangene ngaphansi kwazubo uyabe lokho iroba abantu ethi usafuna amaqinisi ukuthi aba usafuna amaqhinga ukuthi aba imoto lezo azibuyele emgwaqweni maka ukuthi la usafuna icebo ukuthi ufuna ukubisela lezo moto akazibisele emgwaqweni lokho asale eyeza ayivula la amaqhinga ukuthi imoto lezo ezibisele emgwaqweni ngoba lezo mvikwa zona lezo moto zaziphume emgwaqweni ngendaba zakhe uMnangagwa ukuthi zivukumele zibenefitise yena zingabenefitisi lena abanikazi bazo so indaba kaMnangagwa leyo ukuthi kuthiwe khona abantu abasaboleki abasabolekwa imali ebhenki yona izalo mangabe kuyukuthi ifuna imali ebhenki izoyayilanda ngoba manje kuyiwa kuma elections kanje sekusho ukuthi le mali seyibanjelwe lokuthi ngoba kuzoyiwa kuma elections 2023 izalo ibe inemali yokukampaigna ibe inemali yokuthenga laba bantu babo ukuthi behambe behlukumeza abantu kuzibona iyona ingene ikampaigni kahle amanye amaphathi engakampaigni abantu bakithi asihlanganeni sikhipheni lezano eyiyo eyipoison ipoison yakho laluselokhu yashiwa umgabe ayizange yaba right kungcono nje leyo mbuso kaSmith ongcono kakhulu kakhulu far much better than lo owezano lo osubulele abantu osisihlukanisile osisigcwalisa amazwe wonke manje sigcwele amazwe wonke ngawo lo mbuso kaMgabe noMnangagwa nabojiwenga labo labo futhi labo ilo zinkala labo akuyiba amaNdebele labo asihlukaneni nama-differences la ukuthi le lo umhlobo bani lo umhlobo bani asivotileni iparty esibona ungathi thina iparty izosikhipha ebuzimeni lobo siyibukhona
salibonani msakazi omuhle salibonani mphakazi omuhle okhulumayo ngundiweni lana kobulawayo siyacela kakhulu siphala njengesizwe sikamthwakazi besicela ke lisikhulumele lalaba abaphambili ngento leyo yokudidiza isiko likamthwakazi ukuthi kabalihloniphe siyacela ukuhlonitshwa nathi njengesizwe sicela bazi ukuthi isizwe sikamthwakazi siyisizwe esizimeleyo isizwe esi esilobu kokheli baso siyisizwe silesiko laso fela ukuhlonithwa fela kakhulu ukuze bangenile babhidlizile injelele bayibhidlizile bazenzela umathanda badiliza yonke into bathatha izindiyo bazama ukuhlukuluza kathe sibabuyela 1-1 basilandelela badiliza bahambe e-airport egcekeni likamqabuko badiliza isimbolo badiliza isayini yehawu isayamasayini la ngamasayini isimbolo ekhombayo ubuzwe bethu lobuntu bethu ukuthi imvelaphi yethu yonke ikhonjwa yilawo masimbolo abadilizayo kuphela-ke sihlonitshwe nathi sisizwe bafuna beze bezwe njani bafuna size sithini ukuthi bezwe ukuthi nathi singabantu siyisizwe sikamthwakazi isizwe sizimele isizwe sikamzilikazi siyisizwe esizimeleyo thina siyisizwe esizimeleyo siyacela ukuhlonitshwa khonapho sicela ubukhokheli bukamthwakazi ke busukume kuvumelane ngesolinye siyazwa kulabanye abakukhulumayo kuzindawo ezehlukeni abakhuluma ngokuthi ye akumelanga kubandlululwe akumelanga asilo bandlululo kodwa sikhuluma iqiniso lobuzwe bethu sikhuluma iqiniso lolobuntu bethu lesiko lethu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, intengo yokudla lempahla iqhubeka iqansa mihla ngemihla kwelemelika kusukela kwaqhamuka igciwane le-coronavirus. Lokhu kuqhubeka lezinsuku kulandela ukuqhamuka kwempi kwele-Ukraine elahlaselwa ngele-Russia. Kodwa amanombolo akhitshwe kuyona le iviki atshengisa ukuthi imisebenzi ilokhu isiba minengi elizweni lemelika. Sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu othi mpela intengo iyakhwela kodwa akusimlandu kamongameli Joe Biden.
Kulezinto eziningi esingazikhangela ezenze ukuthi umnotho lo wemelika ube njalo. Njalo futhi singakhohlwa ukuthi lokho kwenzakala emelika emnothweni wayo kwenzakala emazweni amaningi. But ukuthi thina lapho esihlala khona e-America abantu bakhona ngabantu abajayele ukubabaza lokuthi izinto ezimbi kazenzakali kibo. Basuka bakuthathe bakufake kakhulu engani kuthiwa sokuyinto ebabazekayo engani kwedlula ububobo kwezinye indawo. Ngenye indlela wani engikhangela ngayo. Owesibili, owenza ukuthi umnotho uwe nje, iminyaka lemibili yedlule sivalelwe emakhaya, sivalelene elinye ilizwe lelinye ilizwe lizivalele endaweni yalo ngenxa yegcikwane le-COVID. Khonukhana lakho kube lokuthi umnotho ungahambi kuhle ngoba siyakhumbula ukuthi kathesi okunye okwenza ukuthi izinto zikhwele lapha emelika uzenziwa yikuthi izinto kazifiki kuhle lapha. Kule shortage ecreatwa yikuthi izinto ezivela khona le kubo China kazisafiki ngesikhathi. Akulabantu abethula izinto elwandle ukuthi zipangisiswe zingene ezitolo. Kuke kwaba le shortage yabantu abadrive amaroli ohambisa ama-truckers ohambisa impahla endaweni ezishiyeneyo.
Manje ubona ungani ngabe ngumongameli Donald Trump kumbe omunye nje umongameli ubengenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe?
Kungabe kade kungubhayideni kumbe kungabe kade kungusiphathamandla ohlakaniphileyo ngenxa ye-COVID lokhu besiza kubona kuphela. Kathesi iChina eyiyo ebumba zonke izinto eziningi ivalile, so ushota kwezinto lokhu esikukhangeleleyo kuza kuya phambili futhi ngesinye isikhathi. Owesibili, okwesithathu, kule mpi ye-Ukraine lobe iqalise kathesi but elakho kwi-economy ye-America ngoba izimali zonke lezi abaziphiwayo lazo ziyenza ukuthi i-economy yelizwe ingahambi kuhle ngoba kayisiyo into kade ku-budget ka-Biden lokhu ukuthi ngizabhajethela ukuthi ngizahlenga elinye ilizwe lile mpi yakho. Yimpi ebuhlungu kakhulu yenza i-economy zakwezinye indawo zingahambi ngoba isiqokoqela yukuthi i-America ibithenga i-energy ngaphi e-Russia kade sokule shortage ngoba kasisa ilokhuzeni sokusiba le shortage then sokusenza ukuthi intengo yamafutha idule ngoba kasisathengi elizweni leli kade sithenga kilo. Ngezinye izinto zona ezizenza ukuthi i-economy inganigelezela endaweni engayisiyo. but thina sihlale ezindlini abantu abangakukhangeli ngokubanzi sesubona ngani ukuthiwa kuyimithetho kaBiden eyenza ukuthi izinto zibe njalo. Kathesi kwakathesi mina ngibona ngani izinto ezi-affect umhlaba wonke njalo indlela umhlaba obudlelana ngayo. Kathesi kule misebenzi egcweleyo engelabantu abantu kabafuna ukuhamba emsebenzini.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.